Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 Mpandula 2022 ngugeno Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, umasipala wakoBulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza idolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo. Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono oyehlukene lo wakhe. Abohlangothi olwe National TV Control bamanyane labenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ekuqhubeni uhlelo lokumelana lofuba olwe tuberculosis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Umasipala wakoBulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza idolobho leli lihlanzekile esebenzelana lezinye inhlanganiso zenhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umasipala wakoBulawayo ekhala ngokuthi inani lemota zokuthwala izibi ziyasilela, yikho-ke sokubangela ukungathwalwa kwezibi ngesikhathi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqhutshwa yiBulawayo City Council kanye lenhlanganiso ezigoqela i-Environmental Management Agency, EMA, iBulawayo Upcoming Traders Association, iBUTA, kanye leBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, ujonge ukususa ingcekeza ezingamaqhubaqhuba ezitaladeni lemikotweni edolobheni leli. Ikhansili ikhuthazwe ukuthi ikhangele indawo ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-35, eziyizo ezingcoliswa kakhulu. Umphathintambo wesabelo seBulawayo, uNkosikazi Judith Ncube, uthi ukwanda kwabantu edolobheni yikho okunye osekubangela ukuthi ingcekeza igcwale ndawana yonke.
Abantu baphonga ukuhlala noma ngapi, yikho sokule doti enje so. But bengalandela khonokuyana njengokuhlelwa kwangikhona iplani yakhona ukuthi abantu behlale ezindaweni lapho abahlaliswa khona kunithi le business yabangela ndaba le doti lalapho ahlezi khona lapho athengisa khona ufice kungcolile. Ngifisa ukuthi lo nalo othengisayo be-practice nje i-sense of cleanliness.
Umnumzana Charles Malaba, umqondisi wezempilakahle ekhanselini yakoBulawayo, uchasisa ngokubangele ukuthi basungule lolu hlelo.
Ama-street asahambeki, sekunuka izibi ziyaphayela, sehluleka futhi ukuthi sikholekthe izibi on a daily basis. I-challenge yethu kuyukuthi izimota zethu azenele, kanti njalo labantu sebebaningi kakhulu edolobheni abathengisayo ema-streetini bethengisa lawo contributor ukungcola kwedolobho, okusho ukuthi nxa singasananzelanga umkhuhlane ungacina uqhamuka. Futhi sikhuthaza abantu ngokucabanga what we call spring cleaning from mhlaka 12 up to mhlaka 16. Singatsho ukuthi nxa siza njalo yiyo vele sihlahle sime khonapho uklini.
UNkosikazi Nonhlanhla Hlabangana, isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Upcoming Traders Association, ukhonona ngezibi ezingabuthwa ngesikhathi okuyikho osokudala ukuba kukhanye engani bona yibo abangcolisa idolobho.
Izibi azikholekthwa, yinto yokuqala engizakhuluma ngayo. Uthatha isikhathi eside kakhulu ukuze ukhansile abuye lezi moto ukuzothwala izibi ukuthi ibuye. Thina sizimisele as vendors ukuklina uBulawayo, njengoba ngithile ukuthi thina sithi phambili loBulawayo ohlanzekileyo, phambili loBulawayo obevele enguye obesaziwa. Ngithi phambili futhi lokubambana okwama-vendors ngokuba siyasebenza.
Umsekeli kaMeya njalo engukhansila ka-Ward 1, umnumzana Mlando Ncube, uthi kuyinto enhle ukuthi abantu bazinikele ngokwabo ukulondoloza idolobho labo lihlanzekile.
Ngithi lokho esikubona lapha kuyasithokozisa, nxa abantu bebuya sizoncedisana ukudobha izibi. Kodwa udaba sona ukudobha izibi lelo, udaba kuyokugezisa umngqondo, imngqondo wethu, lokho esithi attitude towards i-leader. So siyathemba kuzakhuthaza abantu bonke vele basezindlini, ngoba lapho ohamba khona kumele ufise ukufana nendlini yakho. Nxa unobuchapha ngakwakho ungabufaki phandle, hlala lapho. So kwesicela abantu bakethi ukuthi hayi, asikhuthazeni ukudobha izibi.
Umunicipala wakoBulawayo usungule uhlelo lokulondoloza idolobho lihlanzekile, lapho anxuse khona abahlali kanye labanye abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo koBulawayo. Lolu hlelo olusungulwe namhlanje mhla ka-12 luzaqitshwa ngolwesihlanu mhla ka-16 Mpandula. Uhlelo lolu lubangelwe ngumkhosi obusuhlatshwa nguZulu ngenxa yengcikeza engamaqubaquba anyanyekayo asegcwele ndawana yonke ezitaladeni zakoBulawayo. Umunicipala ngakwelakhe icele uzivikela ngokuthi ubhekane lodubo olukhulu lokusilela kwezimota zokuthutha izibi osekubangele ukugcwala kwazo edolobheni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Xa kwabahluli abane ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo yeZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono owehlukileyo kowakhe. UMnangagwa waxotsha oJustice Francis Bere, Eric Handewere, Thompson Mabikwa, lo-Edith Mushore esithi benza okungaqondanga, njalo omunye wayesehluleka ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Umshure ngomunye walabo abethula isinqumo sokuthi kungengezwa isikhathi sokuba uChief Justice Malaba ahlale esikhundleni ngoba wayesefikise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Lokhu kwacaphula uMnangagwa. Kusenjalo abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisithupha 116 abahambise ugwalo olumumethe izikhalazo zabo ngokuhlukunyezwa lokukhahlanyezwa kukaJob Skhala. Labanye abakubandla le-CCC bathi uMnangagwa usehluthune imithethwandaba esenzela ukubhidliza amabandla aphikisayo. UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi uMnangagwa wenza santando emthethwandaba.
I-judiciary kumele ibe independent, akumelanga yena, of course. Ule opportunity yokuappointa amajaji, but siyabona maye sixotshe amajaji kusho ukuthi uxotshe amajaji angavumelani le ZANU PF, angavumelani le zinto ezenziwa nguye. So yikho kokuthiwa usesifaka ku-constitutional peril, because now iZimbabwe kusho ukuthi ayisalandeli i-constitution yayo eyiyona kumele ukuthi ingabe iya-make sure ukuthi ama-powers aba-separate between i-executive, le-judiciary kunye le-legislative.
Siyabona ukuthi kulabanye asebeyihambise kuMnangagwa ugwalo olujulileyo besithi okwenzakala vele khonapho-ke kwezomthethwandaba kungana kusakhaya umntu kuya ngaphi, labo sikhala abathiwa hey-bail kucine kujikwa lapha lalapha, ukubona njani konke lokho?
Sesimuva to i-dictatorship eZimbabwe. We are moving away from democracy, constitutional democracy eyona esijwayeleyo enikeza amalungu e-government ama-powers ahlukeneyo. So i-petition le ethunyelweyo sekuyindlela yamaZimbabweans ukuthi ibonise ukuthi hey bantu bakithi, lana sesifakwe kundaba e-serious ngoba singayekela ukuthi sikulungise lokhu kungakayikhatshana. That means ke kusho ukuthi sizolahlekelwa i-democracy yethu, ngoba ama-dictatorship aqala njalo, aqala ngokunundezela amanye ama-branch awe-government. Siyabona lapho ukuthi i-judiciary isikunundezelwa lapha, ngoba ma kuyukuthi uMnangagwa sefuna kube lama-judge avumelana layo kuphela, then akusezi kube le-fairness kwi-system, ngoba kusho ukuthi lama-judge every time ma ekhangelane lama-cases uMnangagwa nguye osedecide ukuthi i-case ufuna ukuthi ihambe kanjani.
UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Washington DC. Siphinde saxoxa loMnumzana Thafazwa Mgwadi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZANU PF ngodaba lolu.
If anyone thinks that because of their rank or file in society, the law must spare them, here is a very, very essential qualification of Zimbabwe's democracy and constitutionalism. No one is above the law. We are all equal before the law. That means this director of information, if he was involved in those killings and was responsible for that violence, or if there was any reasonable suspicion that it was this director of information responsible for the violence, I would be before the court. And that process does not require the President of the Republic to intervene, because we don't interfere with the processes of the court.
Nga kulabanye abacabanga ukuba bakhathekile abakhohle bephinde ngoba umthetho eZimbabwe ulandelwa ngendlela eqondileyo. Okwenzakalayo kuveza ukuba kulandelwa isisekelo sombuso welizwe, njalo kuveza ukuba kulokukhululeka okumangalisayo elizweni. Akunamuntu ophezu komthetho, sonke siyalingana. Ngabe yimi engungu-Director of Information kuZANU-PF engakwenzayo konke lokhu, ngangisemthethwandaba. Lokhu akufuni umongameli angenele kikho. Angikwazi ukuthi petition le ichoni. Umongameli kalani lokwenzakala emthethwandaba. Angikwazi ukuba uDokotela Mandaza labanye bakhe bacabanga njani ngamanga ukuba imthethwandaba yakulezi nsuku ivalela abanye abantu yekele abenza ubukhohlakali.
And why are we quiet about what the crimes that Jobusala committed? Why are we quiet about people that died there? We are quiet, but you know that people like Comrade Marabasina died there after his house had been burned.
Umnumzana Tafazwa Mkwadi ngobona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZANU-PF sixoxelayo eseHarare. Inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III namhla ukhulumisane lamalunga edale lePhalamende ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sibhodiswa emphakathini. Abezindaba abe-Associated Press bathi lelo lisiko labamhlophe kweleBhilithane elenziwa kungatshona inkosi kumbe indlovukazi. Okwamanje isidumbu sendlovukazi siphunyuzwe eSt Giles Cathedral eScotland kulandela ukususwa kwaso eBalmoral Castle izolo lapha aphelele khona. Kusasa sizathwalelwa eBuckingham Palace esililweni esizakhokhelwa inkosi uCharles III. Sizahanjiswa njalo eWestminster Hall lapho esizabekwa khona okwensuku ezine, njalo okuzavunyelwa ukuba sibonwe nguZulu. Indlovukazi izangcwatshwa mhla ka-19 Mpandula. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukumanyana lenkokheli kwamanye amazwe ezaba khona emngcwabeni wendlovukazi uElizabeth. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abogatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi ole National TB Control bamanyane labenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ukuqhuba uhlelo abalubiza ngokuthi kunda nqoba i-TB lokuhamba behlola izakhamizi umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu olwekunda nqoba iTB ngolokuhambela abantu ezindlini ukuba limukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lweTB emizameni yokumelana nalesi sifo elizweni. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana leTB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma-districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Swishabane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, leGwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange-$15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
Unkosikazi sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Zibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili, yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese sithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangela ukuthi engabe ele TB bese kusithi ke abanye uyakhwehlela nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi abanye ebese cikizeka umzimba le loss esingathi i loss of appetite uyabe ngakhwabithi ukudla abanye bese ginqa ebusuku
unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya
iTB kulamaphilisi akhona awe TB ayimhlobo emine ukuthi nxa esikhuluma ngayo iordinary TB ngoba isikhathi esiningi iTB esabe sikhuluma ngayo yipulmonary iTB eyejwayelekileyo so ile mhlobo emine treatment bonakalisa ngikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zonalezi zibonakaliso kodwa kungavele kube loku kodwa kwakhona kuphela siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba iTB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka sabe senzela ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla so ngabona kulezibonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo kumele ugijime uyefika esibhedlela
umongi omkhulu kucouncil yakobulawayo umnumzana Claude Khuphe uthi inani labantu abelatshwa iTB lababulawa yiyo likhanya liqansa okwethusayo kuliminyaka
uhluphe esibhekane lazo ngezokuthi kona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB abaningi abanye bakhona bagcina befile okwakhathesi nxa sikhangele ispecial umnyaka lo odlulileyo u-2021 nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16% nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangela i-TB ukuthi izibonelo ze-TB leze COVID-19 zingani ziyahambelana konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohlupho esifubeni kwesikhathi bekhwehlela kwesikhathi bengaphefumuli kuhle so abaningi abanye bangani ukubanjwa i-COVID-19 bayakwesaba okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki
mhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistant tuberculosis ikhansili yakobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo kungalesi sizathu uhulumende usungule uhlelo lwegunda ngoba i-TB uhlelo lokusebenzelana nabe-National TB Control Program ewuhambeni behlola lokwelapha abantu kungelambadalo uhulumende weZimbabwe emanyane lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe ngimele iStudio 7 kwabulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
dala lokuselakala komsebenzi sokusenza inengi labantu lehlele engozi mine kobulawayo lapho okulahlelwa khona izibi lidobha ukudla okulahliweyo besidla lemuli kukanti abanye badobha amaphepha eplastic bawapheke njalo babumbe okunye abangakuthengisa bathole imali yokuziphilisa kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda
yisiphithiphithi engozi mine abantu befuza izimi bephanda phanda engcenzini bedinga ukungabanceda ukuthi baphile Unkosazana na Rosemary Nkomo utopa ukudla kulathiweyo ayikukhuthumezela abantwana bakhe ukuthi badle.
Ngilapha ngisenkosi mine ngiyadobha. Angila kuhle endlini labantwana bala kuhle endlini so angila option but ukuthi ngidobhe ukuthi abantwana belale bedlile. Khonokho esiyabe sikutholile kho lokho. Ukugula singasaba ukugula kuyini okungayisikho kufa. Siyabe singela option.
Umnumzana Mathula Nyoni udobha imbondlela yemithi elahlwa izibhedlela uthi angaze abanjwe imikhuhlane kanandaba ngoba ufana nomuntu ofileyo.
Ukusaba ngesaba kodwa ngingekele kwesaba esisifike kuzime endlana ukuthi lapho engikhona ngisedotini angikwazi ukuthi mhlawumbe kuyangibheka ngizaqonda ngaphi ngizakuzani uma sengigula senginuwe. Abantu engayenza ngenxa yokuthi akulaphe ngakho hayi. Ilizwe leli alikho right. Abantu abayi babasiphethile akulungiseki labo bangakwazi ukuvela kulungiseki
kuthi umnyama zakulanto etshintshayo
akulanto etshintshayo kulo khona kungurido ngoba uyavele kashiwa.
Abanye bathi basebenzisa izimi lezi ukulungisa ezinye izinto abangazithengisa zibalethele inzuzo yokuziphilisa. Omunye wabo ngumnumzana Bruce Mlilo yena usebenza ngamaphepha aweplastic.
Ngishisa ngilandele umdakalwane ishepu liyani umdakalwane ukuze ngiphume kube
umdakalo ongakumba ngiyakuyekela lami kuwome nje okuye one day sase sengivuka nkulu kuyangisukuwoni kuyakungasadabuli. Nyamazana ngenza wonke umhlobo ezincane ezinkulu impunzi izovu nami ngijiyanisa nemakethi yangkhona ukuthi
iningi selakhile engozi mine lanxa kunuka ingcekeza kwesabekayo. Unkosazana Dorcas Banda uhlale kulindawo esemncane sokwendawo oba nabantwana abondla kule indawo.
Kuyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini khonokho kokuthi ukuthathana kwakhona bekuyakungachwedakali njengoba vele siseganyeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yiyekani yasikhathi sakho ngoba bayafunda khona babhadule bathola bedrophi. Kulezidakamizwa into ezithiyeneyo abantwana selezala bebancane. Yoselebhima sebenatha ezikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami kubancedisa but vele izilongo befunda bekhona lapha egangeni vele besisa ukuthi ngaba abantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khatshana lakhona pha ikristi yabo kungcono.
Uyaphambili umasibanda echasisa ngenhlupho abahlangana lazo kulindawo yengozi mine.
Kuyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini khonokho kokuthi ukuthathana kwakhona bekuyakungachwedakali njengoba vele siseganyeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yiyekani yasikhathi sakho ngoba bayafunda khona babhadule bacela bedrophi. Kulezidakamizwa into ezithiyeneyo abantwana selezala bebancane. Yoselebhima sebenatha ezikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami kubancedisa but vele izilongo befunda bekhona lapha egangeni vele besisa ukuthi ngaba abantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khatshana lakhona pha ikristi yabo kungcono.
Ugatsha lukahulumende lubona ngokugcinwa kwemvelo lokuhlanzeka kwayo abe Environment Management Agency EMA balile ukhuluma le Studio 7. Ebantwini bengozi mine bathi okungazi kufa kuyini njalo akula nkwali eyaphandela enye. Ngimele Studio 7 engozi mine kobulawayo igama lami ngezwa Jesus Banda.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo kodwa lokho kungakalungisiswa udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Kulabantu abathi yibo inkosi yoqobo omnumzana Stanley Raphael Khumalo, uZwidekalanga Khumalo, loBulelani loBhengula Khumalo. Embuthaneni wangomgqibelo bekulo Zwidekalanga loBulelani. UChris Gande oweStudio 7 ubuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greater Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikaMthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu inkosi umzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo la ube khona elizweni bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngishilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi bubulelani abakhonzayo futhi labo la kuPZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sesakithi samaNdebele umzilikazi olele eMatopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
umnumzana Greater Vodloza Sivanda isikhulumeli sika Stanley Raphael ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Live Talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okubekwa kwendlovukazi Elizabeth yakwelengilandi. Sike sizweni umculo we Black Mambazo othi abantwana.
Thina singabantwana.
Iqembu lodumo ele Black Mambazo lisipha ingoma ethi abantwana singeke hlukani sihlobo othini sikhangele nezinye zendaba ebezikhokhela umansipala wakobulawayo sesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi sizibonane njalo kusasa ekuseni ngo-6:30
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yezimbabwe